practically, i-constitution yelizwe yayinika upresident amandla amaningi, okwenza ukuthi upresident uMgabe wayesenza ama-decisions amaningi awanikwa i-constitution yelizwe, esenza ama-decisions angokuthi upresident uzakuthi upresident uza. I-constitution yelizwe yiyo eyayenza ukubana uMgabe yena njengomgabe abe lamandla amakhulu. Le constitution yeparty layo imnika the same powers, yikho okusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama-decisions. Abanye labo andisa driver babe ngela decision abayenzayo, okwenza ukuba bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa, kumele sithuthume thina sitshintshe indlela esisenza ngayo. Ngani? Ngoba khona okwesakwenzayo uthe bamqotha umnandiea uDlovuza akakhululanga elizwini, kade sibakhululeki kwenza konke okwakwenzayo under i-new dispensation kamnankakho, ngenxa yokuthi usekhululile lokho okuyekusenzwa uMgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe le constitution yeparty kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinhlembu okungamelanga sivumelethu. Eso sikufuna kathesi ukuthi akutshintshwe ukuthi ngubani olamandla, kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Lokhu engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokhu ezinjalo?
Thina ngikwenzakala kwezinye iy'ndawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 12,000 kambi, kodwa kathesi sesasivuselele okokuthi sesithatha ukuthi labantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe onke sisaba ngokuthi bangathenga ngaphansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi emsenzini kulabantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi, into engakazenzakali. Naw mna ndeqiniso mna ngikwaga ngiyumuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kati.